Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Dami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo selubhahile elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe ngomunye wakhe wafa.
Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo.
Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri uchiyele libandla lidonselana amandla.
Kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba, i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile.
Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho lo yedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ikuthi khona eMatabeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile kakhulu elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa. Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu obesemfeni yomufi uWayne Ndlovu elokijini lemganwini kobulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. iStudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi noMetha Ndlovu.
Kanye ngani abantwana bonke they were affected ngapha. Abantwana babuya khona apha befounders bekhala abakuzwisisi, the teacher asengakufundiseki, abafundiseki, abantwana bakhona baye bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. He went through a lot. He's in pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenjayile bandimazi, so when I figure ukuthi banjayile last week kusinyadiba ngiyathalaza ngisizwa omunye sembiza Arnold kuyangami mina ngibiselande semfunda sefuna ugadi. Esithi hawe angaphi ubonde into esenzakele sinyaphapha manje thola vele wena ishethi yakhe siyiredi sigcwele igazi.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance and counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang related violence, which is very prevalent in Bulawayo Metropolitan Province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo Assistant Inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMiddleton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Sanders, Nsitheli, to mention but a few.
Abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Ngimele umsakazo westudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Umsolwa oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 ogwaze wabulala omunye wakhe umiswe emthethwandaba kamanji ngolwesithathu esetheswa icala lokubulala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesihlobo sikamufi umnumzana Thembelani Dube uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Imithelela yezinto ezazihlala zisenzakala sizikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edlileyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Ididizibule kakhulu ngindlelami ngiphathekile ngoba yisihlobo sami soneso esilahlekileyo ngumntwana omzawayo. Kodwa-ke kusesenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi into yanamhlanje iyinhlanganiso esikulandelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzidaka bagcine sebethwaizikhali ezinjengazonezi ezibulele umntwana lo okade funda. Ngoba nxa umntwana ebulewe ngetisa asiko sikhali esikhanya ukuthi umntwana akuthwale siye esikolo, kodwa-ke kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe kabasanakekela kakhulu ngabazali. Ngakho-ke siyimpanzi esikhuthaza kakhulu ukuthi abazali baqonqosele abantwana, baqondise abantwana, babakhe babebilele ukuze kungaveli izehlakalo ezinjengakhonaso esehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha usesemncane kakhulu ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana layo bilokeji. Ngoba abantwana bakulezi nsuku ungakunanzelela sebezenzela umathanda sebengumhlambi kaleli sile. Siyakhuthaza-ke izakhamizi sikhuthaza abazali ukuthi kungumlando wethu wokuthi sixoxe abantwana sibagoqele sakhula ukwenzela ukuthi sizenezi zehlakalo ezinjengazonezi. Kumbe sibe sesikhuthaza futhi lo mthetho aphrithi ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana lapha babeyisiqumbi kuthina sekudala-ke ingxabano enjengaleyo. Kumele-ke i-deployment yamapholisa isondele kuzonezi indawo esingazibiza ngokuthi ngama-hotspot. Siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali, kubanjwane amapholisa, kubanjwane abalalisi lazo zonke izakhamizi ukuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube, siyazi ukuthi kabasatshaywa kuthiwa balamalungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo, abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe kugcina kusiba lengozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibagqugquzela ukuthi badle amalungelo abo. Kodwa-ke kunanzelela khonapho ekukhulumeni ngamalungelo, ama-responsibilities kumbumlando wawo abatyelwa kakhulu ngawo. Okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale-ke banika amalunda abazitele ukuthi bona sebengazifile emhlabeni. Ungananzelela lo mzala emzini wakhe amandla kaseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona isuke inqabele ukuthi umzali agoqe umntwana wakhe ngendlela eqondileyo. Kube sekuthiwa kulabo guidance and counseling labo-psycho social services zenezo izinto vele emuntwini omnyama, umuntu we-Afrika, ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina sivele sikhule besiqondise ngolwayo. Ena umuntu etshayelwa kakuthi ukuthi uyabulawa, anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ubuhlungu bubuya lokona. Kodwa kwathesi abantwana laba-ke ngenxa yamalungelo la abuyayo, abantwana kule zenzeka santante bekwazi ukuthi engavele ayibika kubani ngenzeso womthetho ukusekela umntwana ukuthi uyi-abuse.
Hello-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isihlobo somfundi ogwazwe ngomunye wafa uWayne Ndlovu uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuchiyeleli bandla lidoniselana amandla. Umdzuri lenye inkokheli yebandla yaxotshwa kubandla leli ngemva kokuhambisa umkhokheli walo umnumzana Douglas Muonzora emthethwandaba besithi kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngomvulo uMuonzora uhle waxotshisa edale leSenate uMnumzana Mthuri. UMthuri labanye bakhe abaxotshwayo bathi kabayindawo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube utshele uGaina kuMede Saidi weStudio 7 ukuthi uMthuri labanye bakhe sebexotshiwe kodwa nxa befuna ukubuyela ebandleni kuyamele balandele indlela ehlelwe yisisekelo sombuso webandla kulabo abalezikhalazo.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uMthuri usemisiwe umsebenzi wokuba ngusenator emele ibandla le-MDC kulandela ukuthi usetshile ibandla. Ngokulandela umthetho welizwe i-constitution, umuntu angachiya ibandla elamngenisa esikhundleni sika-senator, sika-member of parliament, we-lawyers kumbe sika-councillor, kuyabe sokumele asichiye leso sikhundla. Ubaba uMthuri uchiye leso sikhundla ngesiga sokuthi uthethe ibandla le-MDC walisa e-court, esiya e-court engakalandeli ngitsho lokukodwa okumele akulandele ebandleni, ngoba i-constitution ye-MDC njalo isegcekeni. Nxa kuyikuthi umuntu kulento thizeni angazwisisani layo kumbe angahambisani layo, kumele abonisane labanye bakhe, ahlale phansi ayenze alandele konke okumele kwenziwe ephathini. Nxa kungehlula ke kukhona engaya e-court. Manje ubaba uMthuri kazange alandele ngisho esisodwa esinqumo sebandla esama structures ebandla esabakhokheli bebandla. Ume nje eceleni ubehlanhlatha esala ukulandela impumela ye-Congress, esala ukuthi kulo president, esala ukuthi kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile. Ibandla selisiba lomlando nje ukuthi lazise i-parliament kumbe i-council ukuthi hayi uzibanithizeni usezixotshile ngapha ebandleni kasiselaye. So kuliqiniso labo amelabo ubaba uMthuri ekuphikisaneni ekubeni lo mbono otshiyeneyo abafana labo Denmoy abangekho e-parliament kukibo ukuthi babuye ebandleni bazophikisa lokho abakuphikisayo kumbe bazobeka imbono yabo kuma-disciplinary hearing wona lawo ababizelweyo. Ibandla libethesile imilandu okumele baphendule kiyo. Kuza kuthi ngokuwethula leyo mlandu kuvele sobala ukuthi balecala kumbe kabalacala. Nxa bebona ukuthi kakuvelanga kuhle kukhona bengaye court, kodwa bengavele basuke baye court labo bengazange ebandleni, kuyabe kusitsho ukuthi abasavumelani lebandla, kabasalawulwa libandla, sebezixotsha. Akuyabe kungelanto into ibandla elingayenza ngaphandle kokuthi likubeke kanjalo.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sithinte omunye walabo kuthiwa seqotshiwe ebandleni le-MDCT, uMnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leli ngapha kwelemelika, saqala ngokumbuza ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Oqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sebandla le-MDC kube ngumuntu oleqiniso. Okukhulunywa nguWitness Dube la ngamanga nje aluhlazo. Okokuqala, uMthuri kazange azikhiphe ebandleni, la manje ulokhu uyagcizelela ukubana yena uyimemba yebandla. Azikhipha kukho ikuthi avumelane lo Douglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye uWitness enje nje mawumbona ungambuza ukuthi Witness wena ukuthi uzibe isikhulumeli sebandla le-MDC wawenza kwenzakala kanjani? Ngoba ma sisiya ku-constitution ye-MDC, i-standing committee, ama-members wonke awe-standing committee ngabantu aba-electwa ku-Congress. Kwenziwa ama-nomination esenziwa ngama-provinces from u-president kuze kuyofika kuye uwitness oyisikhulumeli sebandla. Konke lokho akuzange kwenzakale. Umdzuri ufela ukuthi uyena wabuzelani ukuthi why singalandeli iconstitution yethu. Yinto ayixotshelwa eParliament ke leyo. Lokho kukhulunywa uwitness okokuthi umuntu angahambi sibandla ecourt usezixotshile kuhumana nje kuphela. Ngoba iconstitution yeMDC ayilayo leyo clause. Yinto yena uDouglas Monzora ayenze after the fact esebona ukuthi sesihambe ecourt ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumongameli ube ngumongameli esebenzisa yipi constitution yeMDC ngoba MDC constitution yeMDC ithi kumele ube ngupresident mawu ukhethiwe eCongress. ICongress ayizange yenziwe ngoba iCongress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama branch ward district province kanjalo ayikho nje iCongress eyenziwayo kuma lower structures. So siyazibuza ukuthi kani manje ke makuthi kunjalo laba ke bona sebezithi bayizikhulumeli ze MDC noma abasebezithi bona bango president be MDC bayikho ngandlela bani ngoba ayizange i constitution ye MDC ayizange yalandelwa ngisho nje sabona ama province abo chairman bama province babhala incwadi before iokuyi Congress kwabo lokho abakhuluma ngakho kusenzakala besithi no ayi asivumelani lakho lokho ngoba kusiyindlela iMDC yenza ngakhona izinto ama nomination bekumele aphume from the grassroots from ama provinces and then sabona futhi belandela nge press statement i press conference abayenzayo ama chairman awe MDC again be denouncer ukuthi into enziweyo ayenzwanga ngendlela iMDC esebenza ngakhona ayenzwanga ngendlela iMDC constitution. So abo witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo kodwa ngeqiniso masilandela umthetho weMDC as it is right now asilayo upresident asilayo istanding committee up until ama congress aze ayenziwe ngendlela iconstitution ethi kumele enziwe ngakhona.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seVirginia. Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho lo yedwa umntwana owaphasa imihloliso ye-O-Level isidanise abanengi. Ugatsha lwezemihloliso lwe-ZEC luthi kulezikolo ezifika phose amachumi amabili 18 ezingela ngitsho lo mntwana oyedwa owaphasa ama-subject amahlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-PTUZ esigabeni seMathebeleland North umnumzana Neva Nyahunzwi uqoqe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ukuthi khona eMathebeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona is in a very poor state. Singakhangela even kuma textbooks, ama schools amaningi vele abala ma textbooks. So nge siyakwazi ukuthi kule new curriculum kumbe updated curriculum lay okufunakala ukuthi kona abantwana babe beyenza ama colors. I problem ukuthi kona most of ama assignments kumbe ama colors akumele bayenze abantwana. Kumele kusetshenziswe iICT. Unfortunately, more than 65% of ama secondary schools in Bhinga akula electricity kumbe alternative ekuthi kona nxa befuna ukusebenzisa iICT bangasebenzisa. To make it even worse, ama schools amaningi vele akula ngitsho ama computers ekuthi kona abantwana bangasebenzisa. Izindlu zama teachers, there is less than 20% of the total budget that is being enikwa yona ku Ministry of Education, Ministry of Primary and Secondary Education, against the Dhaka framework, which stipulates about 20%. Abantu abebhinga, they've been left to bayenze kumbe balandele iculture yabo for a very long time. Even ama grand equalization lawana okumele anikwe izikolo imbona ngane kawabuyi ngendlela. We can say most of ama schools in Matabele, not all the 7 provinces are affected. Although sila ma districts like Ibubi and Umguza that are closer to Bulawayo, and because of ama sizes abo, they manage at least to get some of these resources be azuza from I province abaduze hiyo, which is Bulawayo.
Ngombono wakho kungenziwani ukuqeda lolu hlupho ukwenzela ukuthi abantwana bephumelele?
Ukuthi abantwana baphumelele kumhlolisi yabo okumele uyenzwe ukuthi khona i-government kumele ibe serious in terms of ukunika izikolo njengama computers, kumele kube lamagetsi kuma schools, kumele kube lama textbooks, and even imotivation ababalisi abaningi vele they are not motivated, vele imali ilutshwane kakhulu. Besides that one, i-government kumele ifake amagetsi kuma schools. Nga kungela amagetsi, at least kube lama solar panels ukuthi kona bayakwanisa ukusebenzisa i-ICT ama computers, so that abantwana bayakwanisa ukuyenza ama colors which are now being part of e-examination process. E-government is supposed to see to it that in Matabele and North e-grand equalization iyabuya ngesikhathi. So that at least izikolo ezisemuva lazo singaba closer ukuthi kona zibe at par lamanye ama provinces that are around the country.
Hello ke ngumnumzana Nevanya Wunzu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ePTUZ esigabeni seMatabeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olweMeteorological Services luthi izulu elinayo kulezinsuku likhangelelwe ukuqhubeka lisina, kodwa lizaba lisina ngamandla kumalanga alandelayo kuze kuyefika ngomvulo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi sokuqhamuka umkhuhlane wesihudo esedaria elokitshini le-North Pumula. Leli phephandaba lithi kulabantu abaningi asebephethwe yilumkhuhlane okokuthi abangamachumi ayisithupha lanye 61 bahanjiswe esibhedlela. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani lonke basakazi be-Studio 7 labalaleli embingele lomthokazi wonke laphana jikelele. Siyezwa abafowethu bayakhala ngokuthi ephalamende akula bantu abamele iMatabeleland. Yena chamisa wangkhona angazi ngimuzwe ekhuluma nge-devolution of power. Sibona iMatabeleland lokhu incindezelwa njalo nje le opposition yangkhona yena ongichamisa oyikhokheleyo. Sibona lokhu esenza ingxabangxoza. Lokhu esenza ingxabangxoza ethatha amashona avela kubo mtoko enkubo mtare yibo khona le waletha ngapha kobulawayo ezoba ngo-councilor. Sile 18 councilors engamashona esihluphayo manje kobulawayo. Ngabe yena umkhokhelwa ngkhono omkhulu ngaka siyamuzwe ekhuluma i-devolution of power siphambili nge-devolution of power. Ngokubana mina angaze ngimuzwe nachanisa ngkhono ekhuluma i-devolution of power. Lokhu continue esenza i-tribalism yakhe. So indaba yakithi nzima ukuthi ibonakale iMatabeleland ithuthuka kusasenzima kakhulu. Ngokubana nalo umfana omncane abathi phambili ngomfana omncane abantu bakithi. Ubonakala lokhu encindezela iMatabeleland asikaze simuzwe ekhuluma i-devolution of power. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala ngeSouth Africa ukhuluma ngobheka impilo yakhe.
Studio 7 linjani lonke? Bengicela usizo sitshontshela imota nje njengamanje ngabo 11 Plumtree Town lapha abantu babe bagongoda umfana lapha bathatha imota leyo ibona kupicture leyo babaleka layo. So ama contacts number yona lawo elingakucontacta ngendawo ethi uma izwakala kuthi ayidlula emaphisa njengamanje as we speak kanje imota edingakala very serious ngomfana wakhona bamlimazile ulaliswe la esibhedlela. So sicela ungabe ibonile zama ukukontakta kumba amapolisa aseduzane kumbe zalezi number ukuthi sikwanise ukuthola isizo. Ngiyabonga kakhulu.
Ngibingelele Studio 7 ngibonga umsebenzi lisenzela wona kusinika indaba zeqiniso. Olwami udaba na ngabantu bezana abaselebrate imigabe day ukuthi yini eselebratwayo ngenkosi yabo le umgabe ikuyena abakwenzileyo nge-43 years asilamsebenzi sikhulele edubeni sesisigugele edubeni lokhu abakwenzayo besuka lapha besiyela ubhani imali abazisebenzisayo instead of ukuthi belungise imigwaqo belungise izikolo izibhedlela zibe le mithi yikho kufuneka bona bathi baselebrate ilanga lenkosi yabo. Hayi lisihloniphe badala lina bantu bezanu lisihloniphe.
Sanibonani ku-Studio 7 ninjani donke ku-Studio 7. Hayi siyazibonga izindaba zimnandi izindaba siyazizwa. Hayi yezwa nje bonke abantu bakhala nje ngezani bakhala ngezani. Hayi kusiya ngami ngabe nje abantu bonke bayabambana bemephathini eyi-1 abangakwazi ukuthi mhlawumbe kuma-election bezama ukuthi bencedisane then from there ke sebezobona lezi indaba zaba babhekane nazo sebeqale bakhipha le party le isilonda ngoba isilonda izanu isilonda yawubona ukuthi isilonda sihlupha kanjani izanu hayi nanto eyenzayo 42 years iphethe ilizwe nanamhlanje lokhu isazama ukuthi yalunga. Hayi kuseqinisweni nje ukuthi hayi ukwehluleka ize ehluleke naye lelo liqiniso elaziyo izanu ukuthi sihluleke akusekho engakwenza ngoba nje lemigwaqo yonke into nje kumoshakele ezandleni zezanu yonke into nje imoshakele ezandleni zezanu bevele belokhu beyibonaba balokhu ekuthiwa izanu ayikho nje into abayenza abazivumela abadala ukuthi hayi sesehluleke. Ngiyabona
salibonani Studio 7 salibonani Studio 7 abasakazi abalandeli ngibingelela Studio 7 iminyaka uqalile manje sikuJulayi angaze kube le audio yami efundwayo noma njalo nje akula ngitsho angazi ikhompyutha yenu ngiyeqa njani noma yeqwa ikhompyutha noma yeqwa yini Studio 7 ngiyacela lami ngike ngizwakale amazwi ami engiwafakayo lami ngiyabe ngithanda ukuthi azwakale njengoba litalikhethi nje so abantu bonke asizwakaleni cela Studio 7 cela kakhulu ngiyabonga mise South Africa Deep Snook.
Ngiyabonga ngicabanga ukuthi namhla ingenile inamba yami kuso save ba ngicine sengiyiseva ngenye indlela la ngo +12 02 fake ezinye inamba siyaphambi. Ngiyabonga kakhulu lami senzokwanisa ukungena emsakazweni ngoba yikho lapho engizwa khona inews zasekhaya siphiwa yonke imininingwane. Ngiyabonga kakhulu ngani laleli njalo lisinikeze ezinye inamba lisinikeza izindaba ezilohlonzi ezizwa ngabantu abaningi esizijabulelayo ekugagasa nje phela isixolele. Hayi siyajabula labaphi umbono sizabe silalela lathi ngesikhathi siphendula siyacela lathi lisifundele asingake sithule sizabe sifaka lathi imbono njengabantu siphila ngaphansi kwe-Studio 7 iradio esinikeza izinto ezingafihlekanga ezenziwa ngomnankagwa labakhokheli.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Balaleli isikhathi yiso esingasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile elizweni jikelele ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuthiye ibandla leli lidonselana amandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. lingakhohlwa ke ukusilalela ntambama lamhlanje ngo 7:30 kodwa eze kuseni silazo ngomvulo ekuseni siyazilazo ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Igama lami ngu Chris Gande ngilifisela ke impela sonto elithukela.